sawubona dadewethu mamhlanga nombiko ke oyiwo omqoka engiletha kusizwe sikamthwakazi ikuthi kabakwazi kusukela namhlanje ukuthi umbuso lo obabusayo owamashona awulalungelo lokubabusa. Kabakho ngokomthetho ngaphansi kwawo, balilizwe elizimele lodwa, njalo uNkulunkulu sebaphile inkosi yabo. Akusadingeki ukuthi babe lokhu bephila ubugqili. Abantu bagcwele iganga lonke leli lani lisemazweni khonale ngenxa yabona laba bantu, kodwa uNkulunkulu sekulungisile ngobukhona bami. Ngisho ukuthi engqondweni zabo kabaqale ukutshintsha baphume phakathi kobugqili, enkulumeni zabo ekwenzeni kwabo kabatshintshe. Nxa sebetshintshile, ngikhona mina njengomkhokheli wabo, sengikhona ukuze sibonisane indlela. Ngiyayazi mina njalo ngiyamazi okhokhela leyo ndlela, ukuze kungabi yinto eyokuthi ngikhuluma ngedwa njengoJohn umbhaphathizi, kodwa sibe sonke isizwe simanyane. Yikho lokhu okumqoka ukuthi engqondweni zabo bangaze bazibona futhi bengaphansi kwahulumende wasemashoneni. Ayisibo bakibo, ililizwe elitshiyeneyo, kwenziwa lokho abakuthandayo khona ngale, akumelanga kusengele ngapha. Ayisiyonto yokulwa, yindaba eliqiniso.
Isizwe sakomthwakazi sikwamukela njani njengenkosi? Siyalalela le mbiko oyethulayo.
Abantu bakomthwakazi bayalalela kakhulu futhi. Nxa singabuyela ngo-2017 ngoJulay sasimeme umhlangano eLarch City Hall. I-City Hall yagcwala phansi laphezulu laphandle, singazanga simemezele emaradiyweni lakubo TV, singazanga sithole izindlela zokufinyelela amaphepha. Babuya bazibuyela bazagcwala. Sasesibika futhi ukuthi mhlaka 12 September inkosi iyabe igcotshwa kumbe sethulwa isigcotshiwe. Ngomnyaka ofanayo eTrexler babuya baba baningi kakhulu. Amapholisa eZimbabwe babaxotsha, bagijimisa, baphenduka, babuya baba baningi okokuthi imibiko esayithola emapholiseni abayibo ababelokhu bekhona sebexotsha abantu, bathi bona abantu labana babengafika i-50,000 yibo ababesitshela. Njalo phakathi kwendaba yonaleyo sekuvuka umsindo, abantu baveze ukuthi bayayizwa inkosi yabo, ngoba ngangena phakathi kwabo ngabathulisa ngathi kabahlale phansi. Bathi wathalala indawana yonke bebaningi bekhuzana ukuthi thulani inkosi, nansi sikhuluma. Amapholisa basebehlulekile, bangilalela batshayisa baya emakhaya, sengibacelile bayalalela. Ngiyakwazi
sesikhangela lona udaba lobukhosi, induna lezizwe yavuma yini ukusebenza lani okokuthi sizabona kungelangxaki ukuthi zilalele konke okuthiwoyo?
Amandla enduna asenkosini kuyikho lanamhlanje, uzababona abaningi inkosi yabo ngumnangagwa, benza intando yabo, intando kamnangagwa lanxa bengayifuni, ngoba izinduna ngokwesiko lethu zimi zimele inkosi phakathi kwamaviyo lemizi inkosi eyayizibeke khona, ukuze abantu benkosi baphathwe kuhle khona ngale. Lokhu inkosi ekufunela abantu, labantu abakufunela inkosi, kwakusetshenzwa yizo zinduna lezi. Isizwe sivikeleke, so azila mandla azo wodwa ukuthi zizenzele lokhu zona ezikufunayo. Yikho ke ngikhuluma ngokuthi nxa inkosi sikhona, sekumele kukhanye ukuthi inkosi sikhona kuzo lezi zinduna. Akusoze kube lengxaki, ngoba izinduna ezingayifuniyo inkosi ukuthi zisebenzelayo azibanjwa ngamandla, kodwa isizwe inkosi iyazibeke, iyabeka izinduna lezi ezifuna ukusebenza lenkosi. Ingeza limelele abantu isizwe sihlupheka ngoba kuthwaba lobuduna akuhambi ngaleyo ndlela. Because of the issues of victimization, angisoze ngibalethe ngenxa yokuthi bangahlukuluzwa, kodwa nxa sekufikile isikhathi bazavela bayakhanya. Abaningi ngiyazi ukuthi babanjwe yikwesaba, yikho ngibabekezelele kuze kufike manje. Ngiyazi ukuthi ingqondo yabo kayikho lapho kukhanya sengathi khona, ilapha lapho esikhona sonke, ngoba kakula muntu ongafuniyo ukuthi isize lesi sibuyele ngaphandle komuntu ongazalwa lapho.
Ungabathiya naliphi ilizwi abantu bakho sikhangela ukuthi basebunzimeni kathesi ngegcikwane leli le-COVID-19.
Ngiyabonga ithuba elihle emhlanga. Abantu benkosi bathole nzima ngoba nxa uzama ukudinga lokhu lalokhuyana uphanjaniswa yibo laba bantu abazimisamisayo. Kodwa isikhathi sesifikile ukuthi izinto ziguquke. Ubunzima bungaba khona ubunzinyana besikhatshana. Ngicela sibe ngqondonye, sime ndawonye, engikukhulumayo lingilalele liwenze ukuze kube lula lakini. Ngoba khathesi njengoba ubhubhane lusenze nje, kulabantu esesikhulumisana labo abangasitholela losizo, kodwa nxa bengaboni muntu emuva kuba nzima. Yikho sekumele kukhanye ukuthi umthakazi ngobani. Nxa umthakazi usukhanya, nxa ukhulumisana labantu bebona abantwana bakho ngemva kwakho bekhala izinyembezi ngobuhlungu ababuzwayo bengafuni ukuba lapha abakhona, usizo lwakhona lubuya ngokushesha. Njalo akusoze kuthatha isikhathi lokhu. Okukhanyayo abantu abakubonayo lokhu ayisikho okungakhona ngesimo sakhona phezulu. Izinto seziguqukile njalo abantu bangabi lobugwala, bangesabi, bengavumi futhi ukuthathela izinto zabo ngabanye abantu. Nxa imibiko yabo ingasikiswa izinduna kumbe laba abantu abazabakhetha nxa izinduna zimadolo nzima, ifike ngapha ngesigodlweni, sizabonisana ngokunengi sibone ukuthi kuhamba njani. Kodwa lanxa kunjani, mina lalaba engisebenza labo kunengi esesizaqala ukuwenza ukuze sifinyelele ebantwini, usizo lufike kubo. Kunengi osekumele siqale ukukuveza ebantwini, kodwa labo kabazele bangaze bahlala babe ngama